Liqiniso sibili, kusasa siyabe sisemthethwandaba. Inkokheli yehlanganiso lebandla elimela ababalisi bamaphandleni, including igweta lalo and board member uDoug Coltart, lomunye umbalisi ofundisa iHarare kuthiwa nguSimon Drule. So kuyabe kulami, umnumzana uMasaraure, then labanye abenhlanganiso yethu esabotshwa ngawo mhlaka 23 August 2019 emahhofisini eMinistry of Finance, lapho kade sizama ukutshengisela sifaka incwadi yesikhalazo esiyibiza ukuthi i-petition. So sabotshwa khona ngapho besebenzisa umthetho wo-Criminal Law and Codification Act, Section 46. Kodwa siyabona ukuthi thina vele asilacala, ngoba ilungelo lethu ukuthi sitshengisele njengesisebenzi, ilungelo lethu lokuthi sifake incwadi yesikhalazo nxa sikhala ngendaba yeholo.
Siyabona ukubana selike lahamba emthethwandaba ngodaba lona lolu, kodwa lungaphuthi. Ubona ungani seluzafika yini emaphethelweni, njalo ubona ngani kuzahamba njani njengoba lina lisithi alilacala? Ubufakazeli labo ngobokuthini?
Thina since last year mhlaka 23 August, siyaqala sokungena emthethwandaba mhlaka 24 August 2019. So belokhu sibuya singena, and lokhu ngowesi-13 singena, i-state kade ihluleka ukufaka i-evidence yokuthi vele thina silecala. So isikhathi sonke lesikhathi sibuya sibuyela. So thina siyawazi ukuthi asilacala, ngoba yilungelo lethu iku-constitution elizweni leZimbabwe njengezisebenzi. Section 65 yasivumela i-collective bargaining, and Section 59 ye-constitution elizweni leZimbabwe yasivumela ukutshengisela peacefully njengesisebenzi. So yiko sakwenzayo. So siyawazi ukuthi thina vele asilacala, kodwa yindlela yakhade funa ukuzama ukusetshenziswa ukuthi singakhulumi ukuthi iholo eliholwa ngezisebenzi or ngababalisi lincane kakhulu. Icala langikhona bayalibiza ukuthi i-criminal nuisance. Icala leli yilo kade lijayele ukusetshenziswa ngama-imperialist or ama-colonialist, bezama ukuthi abantu abamnyama akumelange amalungelo abo bawatshengisele, ba-exercise ama-rights abo. So yilo icala elizama ukusetshenziswa against us njengesisebenzi. So thina vele asilacala, nqwa i-constitution elizweni lethu yasivumela ukuthi senze konke esakuyenzayo mhlaka 23 August 2019.